isendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe iAfrobarometer. But thine ethu internal research esilayo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lololuzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yomkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla leZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ukuphenyo lolu, abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi ukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edayela ephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu, unkosikazi Simangele Nyede, uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after the ZANU-PF will attract 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Kukhetho lwamaparliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe i-Afrobarometer, but thine ethu internal research esilayo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lololuzayo. So mhla ka-23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana-ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa uyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hhayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba kukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotile ubani ngabantu be opposition. Besesaba umuntu interview ukuthi ngeke ngabe engumuntu we state ngoba beseyo. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotile ubani kulabantu be opposition bona ba.
Kunye njalo ukuphuma kuphenyelo lokuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika esilinganiso sokungamachumi ayishiya kalombili yanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimeleti 27 ngisiharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, athi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labaqotshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kulencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho u-Commander of Elections u-Commissioner Dovandayedza Jabon obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumelo samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba besezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikhothi incwadi le ibona ku-social media. Ingathi le kade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela not kuZulu kumbe ithathele zendaba. So umuntu ofake i-message leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezi. Njalo thina njengeSouth Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa amamemo lawa for internal communication not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano embalwa yebandla le-TCC egoqela okumele wenziwe eBhintura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yemkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu lokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo-ke besisendaweni yonke ilizwe lonke-ke ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sizabe sise-Midlands sisebenza, ama-rallies ayakhontinua aqhubeka. Asoze samiswa iZANU-PF ngoba iZANU-PF yikompetitor layo njengathi angezake yasimisa ukubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngathi ukuthi ama-reliable pho sisebenze sithini, akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kube vala ama-reliable abantu. Kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Kele ukuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezaani lakho lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
Umnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwazi Republic Party uthi akumangaliso okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusiclear amarali ethu. Ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF lilandula ukuthi lisebenza namapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TCC. Umnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
iZANU-PF ikholelwa kukhetho oluhamba ngendlela, ngakho ke wonke amabandla e-politics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza imikhankaso yabo, kodwa kumele belandele imithetho yakhona besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenani esigodlweni seZANU-PF asila sigodle seZimbabwe Republic.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imhlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Himele Studio 7, igama namuyeza Jesus Banda.
Ulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele eBotswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo batumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhla liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-intanethi. Kwenzekalani kuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga? Uze xoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawo wonke. Thina besikeinye futhi umhlangano kade silawo owama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana lokuthi bonke basidonsele ekhoneni labo. America la esiphila njaningi ngapha sizalinika imali ze-climate change, i-China la esitsho njalo, i-Russia la esitsho njalo. I-Africa yiyo kaphesi esithi ku-center of i-global development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze baphithikise amazwe abo ngoba bayakhompitha kaphesi bakumsemeni esishameni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulekesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithula abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bahamba basayina ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa amajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba ibekwazi wathi tswe kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangaphiwa inokuthi badlale okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziyo how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona apha sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuva. Yikho ngikuthi khona ukuthi intshingazi sibilitiye-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazilithi kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesinolwazi ngijana siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zinongesala bengazi lutho abakhokheli abaqhubeka besona i-Africa izoziye ndawo.
Umnumzana Angus John Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla le-ZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Uzihambe kutshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanu-PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalele ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokeli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine iselesi sikhathi eside lisihlaselwa ngele-Russia. Umkhokeli wakwele Iran uMnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda nakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo kahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka ekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabale simo lesi.
Imagine it 7 years. A 7 years you are a child. You don't register much.
Ukucabanga nje usaseleminyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo. Kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni yesikhathi ngileminyaka engu-7. Kwakunzima.
Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela.
Banenge abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ngiyakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi into ekhona umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu nxa bengabakwazi bese befundiswe ngayo le condition songenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempila kahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona leso ngathola obomvu kulami mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. So abakwamukele benje ngoba benjalo ngoba hey lokhu kungabali masa kakhulu.
Ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni. Kuyiyona eyingozi ejwabini labantu.
Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe damsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo, uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7, kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale, bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Ngathi ngumsebenzi ngawuswela, yinto angenza ukuthi ngele khona
ngabe into besihlala zenza yena le imali esikhuluma ngayo. Lokho kusebenzisa ukuthi sizona lamagambosi emaglovisi problem.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula, okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, sitolo imali yalapha isitolo asezofika uthenga nje uzithengele ukuthi 10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo lesiningi nje walizibonela nafukanzini kuyalahlwa ukudla kwamazambi. Lokhu yinto esithathelwa amazambini lesi. Zobe bezigcwele imoto ekanzi afika zalahlelwa lapha. Angikhe imumkuyi. Cream donut konke ida wathi vele kunenge amazambane bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isitshebo zenezi. Nasiyane samzi lapha. Endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha nathi yabona amambodlela. Ngiyathengisa kade ezimbili imali nakwazi ngiyathola manje.
Omunye njalo odobha okuthiyeneyo endaweni le ngumnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo. Uthikala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha. Uthi akwenelisayo yikunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le. Impilo inzima isebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa. Kusebenza bawuthenge ngemali, yikho ikweza sihle sizoyidinga ngayo. Xa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi esebenzi, manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemi ngama-gloves, izicathulo, cloth and water, amanzi. Silamanzi lapho esisebenzela khona, sidinga amanzi khatshana.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezimstathu kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kwele Zimbabwe kalila msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo eyokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha e-Voice of America eseWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo nguMandlovu, ngiseBakebridge ezizami. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke yibo engiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Lese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindo uDlendlovu noShelter Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhoke bantwabami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda. Lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina enguMandlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoke ntombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu wakhe uRifilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami onguNqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uPhindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngikuyakhe kuzube lesinyayi umuzi wami lo. Ngiyabonga iDSTV.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7 la unxwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje khonapha ke kuhlelo lokubengelelana. Ye. Life Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwabandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezvino.